Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba batholise isilinganiso esedlula esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Mazorera uthi asikho isizathu sokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money-generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali. Lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi nhlangothi ithembele kuhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende okumele akwenze? Kumele awutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu labenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke, kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselelwe lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Inkuthazo kaMazorera iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke, bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye neholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphatha amandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele indubo uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama-ordinary citizen and uhulumende kalanjalo lozulu, kodwa kini kungivezele ukubana-ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwa ngabantu. Yikho lapho esihlosiwe.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
Inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasenze kwanisi ukunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasosha. Manje amasosha ajayele ukubana nxa ungaba le nkinga siyajaya abantu, ungaba le nkinga okuthiwa yikufaka abantu emfolweni. So manje into ze-civilian leadership azisebenzi njalo. Abantu kuyakhulunywa nabo kuvunyelwane.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempilakahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela. Engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha kungaba nganelo. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo yehlule, ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.